Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhla ka 3 kumabasa 2020 ngutungameli Nkomo endabeni zekuseni lamuhla
kunzima tutheli ukuthi amafigures wona lawo eswatshelwayo yiwo kumbeni kayisiwo
inani labantu asebebanjwe ngumkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe selikhwele lafika kusishiyagalolunye
angiboni iZimbabwe ithola i-$2.2 billion kalula ikakhulu sikhangelele ukuthi imali yangkhona bayebe icela especially kuma-western countries
umongameli Emmerson Mnangagwa sesungule uhlelo lokucela imali engange $2.2 billion eyokusebenzisa kunhlelo zokulwisana lendlala kanye le-coronavirus zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela inani labantu asebebanjwe ngumkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe selikhwelile laya kwaba yisishiyagalolunye ugatsha olubona ngezempilakahle luthi kulowesilisa oleminyaka yokuzalwa engamatshumi amahlanu ohlala eHarare obanjwe lumkhuhlane izolo ngemva kokwethekelela kwelebhilitane umuntu lo uphenduke eZimbabwe mhla ka 21 ngenyanga edluleyo. Umkhuhlane lo usubulele abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amahlanu 53,000 emhlabeni jikelele okugoqela oyedwa eZimbabwe. Uhulumende uthi elizweni lonke bedlula kancane amakhulu amathathu abantu asebehlolwele umkhuhlane. Le yinto esolwa kakhulu ngabanengi abathi uhulumende kumele engeze inhlelo zokuhlola uzulu ngoba kungenzeka ukuthi banengi abantu abalawo lomkhuhlane bengakwazi abaqhubeka beuthelela abanye. Uhlelo lokuvalwa kwelizwe ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus lona lukhanya lungahambi kuhle ngoba abantu abanengi betshona beminyezelana kundwendwe zokudinga impuphu. Lokhu kubangele ukubotshwa kwabantu abaphose bafike amakhulu amahlanu 485 endaweni zelizwe ezijiyeneyo izolo. Kobulawayo khona ababotshiweyo bebegcinwe eCentral Police Station beminyene okwenza kube lula kakhulu ukuthi bathelelane lomkhuhlane. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kunzima okwenzakalayo elizweni especially ngento ze-testing akucaci kahle ukuthi silemtshina eyeneleyo yini njalo yabona into yangkhona ingani ayisiyo yoku-address i-problem but ngani se-military campaign lanokuthi into zonke zenzakala nsitha so kunzima tutheli ukuthi ama-figures wona lawo eswatshelwayo yiwo kumbeni kayisiwo njalo ungakhangela into le ithe ivela ivele ilizwe lethu vele lilohlupho lobuyanga abantu batshona begcwele indawo zonke bedinga ukudla osokudanisa kathesi ukuthi abantu balanele ukudla qede lapho abantu babotshwa begcwaliswa esentrali so yabusituva uvikela abantu ukuthi bengabi sedorobheni lapha bebalutshwana obususiyabacrowd esentrali uthatha abantu abavele endaweni ezijeneyo uye bagcwalisa wandawo nokuthi udinga indlela yokuthi uyenze ukuthi ukuthi bengabi sedorobheni so mbona ngazathi yonke into eyenzakalayo yokutesta nokuthi abantu vele bengabuthani ibanzima ngoba abantu masebefuna impuphu belambile kunzima ukuthi ungathi kwangkona kabasoze benjani besondelelane lokhuyana kokuthi kwangkona i-social distance yebo yes kodwa ku-right emuntwini ongalambanga emuntwini olambileyo odubekayo njengalaba bevele emalokitshini obvious abafani labantu abavele emayadini umuntu emalokitshini vele lokuthi i-social distance leyisebenza njani i-tax law ngoba even ama-ministers kahulumeni kwathetha isikhathi eside ukuthi bezwisise ukuthini i-corona it's really
abantu ungathi bayayizwisisa yini ingozi yalomkhuhlane lokuqakatheka kokuzivikela
bona ngazathi ngoba kusibe sikudenial as a nation lama citizens aloke ekudenial amanye so it will take long ukuthi abantu bethatheni ama-precautionary measures ona la ngabe sesenziwa njalo angazange yabekwa ngendlela eyenza umuntu ezwisisa ukuthi kusiza yena but ayabekwa ngendlela engani kuyethuselwana so mbona ngazathi into yethu yonke kayizange yabanjwa ngendlela eyiyo
umnumzana Mbuso Fuzwayo ulwela amalungelo oluntu sixoxela ekobulawayo Impiko yokukhwela kwenani labantu asebebanjwe ngumkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe iza ngesikhathi uMongameli Emmerson Mnangagwa esesungule uhlelo lokucela imali engange $2.2 billion eqondane lokulwisana lendlala i-coronavirus kanye lokuvuselela inhlelo zempilakahle. Sebuze ingcwethi kwezenotho umnumzana Masimba kuchera ukuthi ubona itholakala na limali.
Angiboni iZimbabwe ithola $2.2 billion kalula. Ikakhulu sikhangelele ukuthi imali yangkhona bayebe icela especially kuma Western countries. Siyakwazi ukuthi ubuhlobo bethu lamazwe lawa ama Western countries at best singathi bunzima ubuhlobo bangkhona. Nxa sikhangele njalo sizabona ukuthi iZimbabwe ilembali eyongasebenzisa imali ngendlela ababe khulumile ukuthi imali izasebenza kanje so ngibona njengani kuzaba nzima ukuthi iZimbabwe ithole imali enjengange $2.2 billion okunye nje ukuthi amazwe esikhangele lothi bangasinika imali leyo labo basenkingeni kathesi basebunzimeni obokulwisana le coronavirus lay so kathesi amazwe amanengi singathi ngesikhiwa they are looking inward bakhangele lothi bancedise abantu babo bengakancedisa abanye so yiyo iproblem esilayo kathesi yiyo iproblem ezahlangana lesicelo seZimbabwe
abantu abaningi bayakhala ikakhulu abazisebenzayo bathi kabasela ndlela zokuziphilisa kanti lawo amankampani amaningi amile kasebenzi kulezi nsuku ulubona njani lolu daba
Ngokubona kwami ukuvalwa lokhu okuyi lockdown lokhu kuzachabalalisa into eziningi kakhulu nxa sikhangela ukuthi i-economy ibise madolweni i-lockdown ingakaqali abantu bahlanganele lockdown ilizwi lingakahambi lingakasabaleli elizweni jikelele i-lockdown yabuya abantu bengalungiselelanga so ama livelihoods amaningi azachabalalisa balala ngoba abantu bebengakhangelelanga ukuthi i-lockdown izabuya ngokuphangisa njalo izabuya for 21 days abantu abanenkathesi babuhlungu abanye bebethenge ama-perishables ukuthi bathengise emsikeni lanilani konke lokhu kuzabola abanye babekhangelela ukuthi babhadale i-rent so uzatshiya abantu abaningi basebunzimeni obukhulu kakhulu i-rent funakala ngolandlord ischool fees ziyabe zifunakala njalo asikaboni ukuthi uhulumende uzanceda ngani ngoba uhulumende uthe uzancedisa abantu kodwa akacaci ukuthi uzancedisa ngandlela bani so ngibona njengani uzaba nzima kakhulu ebantwini baseZimbabwe
umnumzana Masimba kuchera ucubungula ezenotho sixoxela eseHarare
Direct from Washington, the
Ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zibikwa zihlala emikhukhwini. Kuthi ezinye zihlala ziminyene ezindlini zamafulethi, izimuli ezinengi zisendlini inye. Lokhu kutsho ukuthi kumele abantu laba bahlale njalo bengaphumi phandle njengoba lelo lizwe liphakathi kohlelo lwamaviki amathathu njengeZimbabwe olokuzama ukwehlisa ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus ngokuthi abantu bahlale ezindlini. Sixoxele umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabweans living in South Africa, uMnumzana Nqabutho Nicholas Mabena, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Kunabantu abahlala emkhukhwini kubo Alexandra labo Diepsloot okuba nzima ukuthi behlale bezivalele. Bahlala bebanenge emkhukhwini njalo kuyabe kungatshaya umoya kuhle bese bephumela ngaphandle. Yilo uhlupho ngoba bahlala bebanenge. Bese kusiba lezi ndawo ezifana lakuma Hillbrow, abantu abahlala bebanengi isikhathi esinengi siyababona bephuma phandle, abanye babe siya kwenza igrocery, abanye babe siya emabhanga ukuthi babhadale irent. Okumele sikunanzelele ukuthi uhulumeni weSouth Africa ufake le lockdown ngesikhathi sempela inyanga iphelile. Abantu bethola izimali zabo, bahambile abantu bayagcwala ema-supermarket bethenga ama-grocery, ekuqaliseni bengalandeli lokho okubizwa ngolwasemzini okuthiwa i-social distance, kungasondelelani eduze. Kuthe kusuka lapho indawo ezinenge emalokishini okufana leSoweto, uhulumeni ubeholisa abantu imali yabo yama-grants, bebe siba banengi endaweni lapho abaholela khona indawo ezinenge. Yikho esikunanzelela usenzakala eSouth Africa ngapha. Kwezinye indawo amapholisa agcine esebenzisa udlame ukuzama ukuthi axotshe abantu akade besemgwaqweni. Siyananzelela ukuthi abantu abanengi bayaziphilisa ngabantu abathengisa emgwaqweni, abanye ngabaphila ngezinye indlela. Njengoba bekuyisikhathi se-month end umebabhadala ama-rent, abantu bayaphuma bezama ukuthi bathole imali yokuthi babhadale irent bathenge ukudla. Abaningi futhi abasebenzi kakusebenza ema-restaurant abahola ngama-tip kabakayitholi imali yabo, kabazange bahole ngoba kuvaliwe, okwenza kube nzima ukuthi bakhokhe imali yabo ye-rent njalo bathenge ukudla.
Manje bakhona yini abadabuka eZimbabwe esekelikelezwa ukubana babotshiwe kumbe bathwele nzima ngomumo khona?
Okwakhathi esikasikabi lolwazi ukuthi bakhona babotshiwe, kodwa esikwaziyo siyacabangela nje ukuthi bengabe khona ngoba izolo kulabantu akade bebotshwa eHebrew bedlala amakhasi bengekho ezindlini zabo ngoba umthetho lo uthi umuntu akahlale endlini yakhe. Kodwa-ke izolo kube nabantu akade bezidlalela amakhasi phandle cala bengalibone, amapholisa abuya azobadobadoba eHebrew. Siyacabanga ukuthi bengabe khona bekhaya, kodwa kasikezwa ukuthi bakhona yini abasekhaya sebelalo leli gcikwane.
UMnumzana Nqabutho Nicholas Mabena ukhokhela inhlanganiso emela izizalwane zeZimbabwe ezihlala kule South Africa, iZimbabweans living in South Africa. Ubexoxa lo Chris Gande weStudio 7.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, la ku 9885 kHz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave, la ku 4930 6040, la ku 15460 kHz ku short wave.
Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe lithi seliqalisile amalungiselelo omhlangano walo omkhulu owe-Extraordinary Congress okukhetha umkhokheli walo kulandela isinqumo somthethwandaba we-Supreme Court esokuthi umkhokheli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa kathathanga intambo zombuso ngokusemthethweni ngemva kokutshona kukaMnumzana Morgan Tsvangirai. Kodwa abebandla likaChamisa bathi uMakhupe labanye bakhe bayazikhohlisa njalo bathi isinqumo somthethwandaba lesi kasithinti ibandla labo. Sixoxele sikhulumele sikaMakhupe umnumzana Khaliphani Phukeni.
As soon as the lockdown iphela uzobona nje sesigcwele ilizwe lonke sihlanganisa umhlangano sidongisela le extraordinary congress
asiko confused siyakwazi into ekhulunywe yicourt ijudgment ka justice Mshore iya isamile namhlanje
abanye njalo bathi unkosazana Khuphe kalasekelo oluningi olufana loluka mnumzana Chamisa uzavotelwa ngabantu abaningi ukuthi engenelisa ukuba ngumongameli
uChamisa zabe popular nje lokho elikhuluma ngaye popularity lengakhohle ukuthi he hijacked an institution eyamenza waba yilocal ekhokhona give umama uKhuphe the same amount of money the same amount of institution that Chamisa had uzomangala into ozoyibona siyakwazi ukuthi inkokheli zikhula zibe popular njengenxa yethu ngemsebenzi wethu asikhethe abantu ngokuthi ba popular sikhethe abantu ngokuhamba ngezinqumo la ngeprogram ye MDCT ufuna ukuqhubeka ngomsebenzi abantu abasinikeza wona ukukhulula iZimbabwe ukulwela ukuthi abantu bonke babe nokudla etafuleni abantu kube namanzi kube nenhlala kahle nje eZimbabwe yumsebenzi we MDCT ukuthi sisuke saba distracted sekuliwa ngaphe politiki kuba ngukukhokhela hayi siyaxolisa ukuthi omunye wethu usuke wathanda isikhundla kakhulu wasezama ukuthi asidistracte from umsebenzi wethu njengebandla uqala ukuba indaba yezikhundla
ibandla lakho lilawo yini amandla okumisa umsebenzi amalunga edalele parliamente awe MDC alliance na
i-alliance ihlanganisa ama-parties amaningi and isivumelane sethu sasikuthi asoze sikontestane so mangabe umuntu mela recall urecallwa yiparty yakhe akulanto ukuthiwa hi-alliance eyiyo emileyo laphana erecola abantu uzothola ukuthi uBeta sikwazi thina ukumrecola as MDCT angarecolwa yi-PDP not MDCT ukuthi kunama-members of parliament a-under thina i-MDCT kunama-members a-under PDP kunama-members a-under MDC ekhokhelwa nguprofessor uNcube so thina sile jurisdiction ngesilungu kulabo abangena under thina sikafikeke lapho uchilo babu committee ukuthi asiko lapho thina sifuna ukuqhubeka ngomsebenzi we MDCT ukukhulula eZimbabwe yinto esihleli phezukwayo
umnumzana Khaliphani Phukeni yisikhulumeli somkhokheli we MDCT unkosazana Thokozani Khuphe ubexoxa lo sithandekile emhlanga we Studio 7 Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi amapolisa asemise ukuthengiswa kotshwala elizweni lonke jikelele emizameni yokwehlukanisa abantu ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka kwecoronavirus. Iphephandaba linye lithi njalo izigulane ezidinga ukwelatshwa zivela emakhaya sezithwele nzima kobulawayo kulandela ukuvalwa kwengatsha zezibhedlela ezikhangelane lezigulane lezi. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokujo iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sabonani bakomthakazi mina uPeter Ngwenya emalopa ePlumtree. Hayi umkhuhlane wona siuqaphele impela sizihlalele nje emakhaya asisayi nasePlumtree akusanyakazwa manje. Asinyakazi kakhulu ngoba sizihlale siyasaba nje ukuthi ungabhebhedeki lo mkhuhlane singahlangani nawo. Ngapha ePlumtree kakhulu ngalani khona mina lana. Ngomunye nje ohleli nje nengane zami onganyakaziyo. Kumelele nje ukuthi mhlambe kuzokushaya lelo langa ukuthi hayi kunganyakazwa songathi uyaphela umkhuhlane. Ungathi singalalela sonke nini iZimbabwe yonke umkhuhlane lo unganabeli iZimbabwe yonke ukuze nathi sithole ukuphepha, ngoba asinama cabanga ukuthi asina isibhedlela ezifanelekileyo njengamanye amazwe njengabo-South Africa nala amazwe aphesheya. Okusho njalo, ngiyabonga.
Salibonani bantu be-Studio 7, igama ngulindiwe Moyo. Ngikhuluma ngisendaweni e-Rustenburg e-North West. Hayi, lo mkhuhlane badala uphathanga kahle abantu. Kuthula, kuthe cwaka lapha esikhona. Ejaradeni esikilo akunamuntu, abantu basemakhaya. Ngabona mangaphambanisi babili. So kusho ukuthi lo mkhuhlane badala ngendlela obuye ngolaka ngakhona sesaba. Besaba nokubamba impompi uma uyivula ufuna amanzi, usaba nokungena esambuzini ngoba wazi ngoba bathi lapho thathe khona lo mkhuhlane usalele. Hayi badala, kunzima, kunzima. Ngiyandi ngamazwi ngoba kunzima. Sitshaya luvalo, sibe ngukhuluma, sithuli sisezindlini, asazi nokuthi yenze njani. But nabe sikhona kuthuli nje, kuthe cwaka, indawo engaphithizeki.
Salibonani e-Studio 7. Hayi, mina igama Mxolisi umfoka Mvundla, dabuka eCholocho eziqholweni zeJwana. Nami ngithi ngilethe umlayezo ngalo mkhuhlane omemethekileyo, kodwa ngithi abantu asithandazeni ngoba sesiphila ngomusa kaNkulunkulu isimo lesi sinzima esibhekane naso, ikakhulu kithi amavenda ebantwini abathengisayo. Sithwele nzima kakhulu ngoba imisebenzi yethu isimi, isimile, kunzima kakhulu. Angazi ukuthi kungenziwa njani. Sokungathi kungazanywa enye iplani ukuthi abantu sibe sivukela emsebenzini, kodwa kuzame iplani ukuthi kuvikelwe njalo. Angazi ukuthi kungenziwa kanjani ngoba sizobulawa yindlala. Noma kuvalwe konje, izinto zikhwele okwephrayizi ephezulu kakhulu emashophu. Siyakhala sengathi uhulumende engalethi i-price control izame ukulungisa iprayizi emashophu ngoba kunzima lesi simo esibhekane naso. Kodwa engiza kuphinda njalo yikuthi abantu asikhulekeni, siceleni kuNkulunkulu. Inkosi yiyo ezasikhokhelela ngoba sesiphila ngomusa wayo. Hayi, ngiyayichiya ke lapho bantu basestudio. Angithi lizwile ngegama Mxolisi umfoka Vundla, qhamuka eCholocho eziqholweni zeJwane.
Basakazi be-Studio 7, ngithola kubalaleli emagumbini wonke omhlaba. Hey, mina basakazi, my only worry is endaweni eyi-1. Uyazi ngike ngabheka emalangeni la into ebisenzakala ngasemesina kubo-Checkers nabo-Shoprite ngitshela kubo-Spar. Ongangukuthi itroli lonke ade lingakaphushwa ngumuntu kumbe seliphushwa ngumuntu belisanithayizwa kunye lezandla, bakusanithayize lawo nxa ungena, baphinde bakusanithayize nxa usuphuma. Ngisho le troli lelo ma usuliyekela. Engiya kikho lapha okuyikho okungenakungiphathi kahle, okuyikho okungenza ngicasuka impela. Uma ubheka uthi izikotsho, bangaka abantu abakotshozayo edrobheni, bangaka abantu abakotshozayo emakhaya, kambe ukhona yini osekwafika lalo umqondo ukuthi kona akwazi ukusanithayiza le iphayiphi abayibambayo abazali bethu, odadewethu nabantu abethu ebekotshoza amanzi? Ukhona yini olelungelo kumbe osekwakucabanga khona ukuthi le iphayiphi kumele isanithayize? Kambe la mabhasi wona la alokhu esala ekhona ethwala ama-60 something sitha, ama-70 something ngisitha, kuvalwe ikhombi into ethwala abantu abangu-14, into abantu abangu-16, kuyevunyezwa ibhasi into ethwala abantu abayi-65 to 75, kuthiwe ngoba ichiphile. Kambe abantu sebezafela lelo igama lokuthi amabhasi achiphile, suyafela lelo dola umbe uyethola leyo khorola ebhasini.
Yebo, ku-Studio 7 linjani? Lo ngu-Mr. Mhlanga, Cloud Mhlanga lapha koBulawayo. Eyi, asibhekane lesikhathi esinzima kakhulu esomkhuhlane lo okhona. Lo bunzima esibhekane labo kakhulu indawo yamanzi lapha koBulawayo. Akulamanzi and lama-lockdown la khona, eyi, kunzima kakhulu. Ukudla akutholakali, impuphu iyadula, into zonke nje ziphomba ukuba matasa. So asazi bakithi ukuthi kuzolunga kanjani.
Labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0818. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umanyano we-United Nations uthi uzaqhubeka uphathisa abantu abalambayo ngokudla ezwekazi le-Afrika lanxa inhlelo eziningi sezimiswe ngumkhuhlane we-coronavirus. Olwela amalungelo ezisebenzi odumileyo kwele-South Africa, uMnumzana Zwelinzima Vavi, uthi usebanjwe ngumkhuhlane we-coronavirus. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Uzulu weMelika semelele ngabomvu imali yokumphathisa ukuzinakekela evela kuhulumende ngalesi sikhathi somkhuhlane we-coronavirus. Uhulumende kamongameli Donald Trump usungule isikhwama semali engange 2 trillion US dollars eza kwabelwa uZulu kanye lamabhizimusi. Sixoxelo somabhizimusi weZimbabwe ohlala khonapha eMelika, uMnumzana Muzobanzi Ncube.
Kanya phakathi kwayena le i-2 trillion dollars thina njengama small businesses to $350 billion eyiyo ezagatshelwa kama small businesses. Kodwa njengoba ukwazi uMnumzana Nkomo ukuthi ilizwe leMelika ilizwe likhulu kakhulu, and njalo asikakwazi ukuthi imali leyi i-350 billion izagatshwa njani. So ikwesti kumele leyo nje ukuthi sikwazi ukuthi kuzahamba njani. So uzathola nje ukuthi nje njengoba vele kula makampani amaningi lapha, thousands of companies in America, iyabe ingaso nje mali engakanani ukuthi izanceda lokhuyana sibili ukuthi booste ama-businesses. Ngoba uyabona ukuthi phela kukhulunywa ukuthi umkhuhlane lwe-coronavirus uzabe ukhona for a few more other months, maybe khonapho kuzeke fika wabona kubo August, yabo even umnyaka wonke uyabona. So sizabona ukuhamba njani khona.
Yona inkampani yakho yenzani kahle kahle?
Ikampani yami mina Nkomo kuthiwa i-Trackify. I-Trackify app ye information technology enceda kakhulu lapha eMelika ukukonnecta ama truck drivers lemsebenzi. So i-app yami iyo connector abantu abafuna ukuthi bethwalele izinto plus labo driver abala ma trucks ona lawo athwala ama products akabefuna ukuthi athwalwe. So nje ukuthi ekhaya khonapho amagonyeti lawo elwabona emgwaqweni andlabona abethwele impahla. So ama drivers amaningi abevuka edinga umsebenzi akwazi ukuthi ethole ngapha umsebenzi. So i-app yami yiyo e-connector amagonyet drivers ona lawa lemsebenzi, instead yokuthi uvuke kusena usithi Ndlovu sibanda ye ungapha umsebenzi, hayi i-app yami ivele ihlala ilemsebenzi. So driver wegonyet uphuma ukuvula kuphela i-app ebese ezikhethela kuphela ukuthi ufuna ukuthwala uphi umthwalo. So kunjalo sibile nje ile GPS tracking system eyokuthi umthwalo wakho uyabukhangela uziye fika, sisiba le electronic signature konke lamapikitsha lamavidiyo umthwalo wakho ukuthi ubone ukuthi umthwalo wakho ufike ngasikhathi bani. So i-technology engilayo le enceda kakhulu lapha eMelika.
UMnumzana Muzobanzi Ncube yisizalwane seZimbabwe ezingusomabhizimusi njalo uhlala e-Indiana khonapha eMelika.
Dear Ekusileni, you have been called upon because we are a stranded people. And because we are a highly at-risk people, the Mthwakazians. And that, udinxuluma ekusileni, umuzwa omkhulu kamdala, umdala wethu. Forgive us for letting you lie, I agree, since time in memoriam. The DNA of the Bulawayo community is togetherness, ubuntu kwaqa. Krugman calls this period a corona coma, meaning the cash power is not as crucial as the heart and the spirit of ubuntu. UZulu, umthwakazi, amahlabe zulu. Zakhamizi zakwaBulawayo, vukani lisukume, libone lijule emcabangweni. Uma kungenjalo, sofa siphele, okwempolompolo ziphadlwa lilanga. If I don't make sense now, it's a mess, because coronavirus is coming and coming big time. Bulawayo, singazikhohlisi sihlobo zami, sithi bakhona bazosenzela. Intandane enhle ngumakhotwa ngunina.
Imbongo enkulu uDesire Moyoxide. Ukuzigqiba ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Inani labantu asebebanjwe ngumkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe selifike kusishiyagalolunye. Umongameli Emmerson Mnangagwa sesungule uhlelo lokucela imali engange $2.2 billion eyokusebenzisa kunhlelo zokulwisana lendlala kanye le-coronavirus. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na polivalelisayo ngontungamili Nkomo.